VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Lingalitshona njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlaka 27 kumabasa 2020 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ugatsha lwezempilakahle luthi abantu asebesinde emkhuhlaneni we-coronavirus eZimbabwe sebebahlanu, asebefunyene beligciwane balokhu bengamachumi amathathu lanye i-31 kuthi emhlabeni jikelele sebeyizigidi phose ezintathu 2,992,970.
Siyabona ukuthi bazama ukuklina obulawayo wabo, but concerning impilo zamaveda kubuhlungu kakhulu ngoba sikwazi ukuthi vele baza kuya nga.
Abaphila ngokuthengisa izithelo lembhida ehlukeneyo kobulawayo baveza ukukhathazeka ngesinqumo esithethwe nguhulumende sokubasusa ukuthengisela ezinkini yedolobho lakobulawayo.
I-COVID-19 ibuye abantu benganakaneleli, kungakho kwenzakala kwayo nje isuke yaletha obudlwangudlwangu empilweni zabantu abaningi abathiya sebedidekile ngokubana kathi vele ikusasa iyokuba njani.
Udubo legcikwane le-COVID-19 luqhamuke eZimbabwe abantu bengalindele kwathatha amanyathelo asebangele umonakalo omkhulu ngoba iningi lihle lalahlekelwa yimisebenzi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba abantu asebesinde emkhuhlaneni we-coronavirus eZimbabwe sebebahlanu kuthi asebefunyanwe belegcikwane leli balokhu bengamachumi amathathu lanye i-31. Abane abasebesindile ngabesigabeni seMashonaland East kuthi oyedwa uvela esigabeni seMathepeleland North asebebulawe ngumkhuhlane lo. Bane. Uhulumende uthi inani labakade sebehloliwe izolo elizweni lonke jikelele belisedlula inkulungwane ezingamachumi ayisithupha 6,395. Ababili abafunyenwe bele COVID-19 ngomgqibelo ngabadabuka eMondoro eMashonaland West abanakekelwa ukuba bangabe bethelelwe ngugogo obhubhe ngeviki edluleyo ebulawayo lomkhuhlane. Kuthi ke emhlabeni jikelele asebefunyenwe bele gcikwane le-coronavirus sebeyizigidi esezisondela kwezintathu i-2,992,970. Phakathi kwalelo nani iMelika yiyo elokhu ikhokhela ile nkulungwane phose ezingamakhulu athoba munwe munye 965,951. Emhlabeni jikelele sebezinkulungwane phose ezingamakhulu amabili i-207,446 asebebulewe i-COVID-19. Amazweni awezwekazi le-Afrika sebezinkulungwane ezedlula kancane amachumi amathathu lanye i-31,933 asebefunyenwe belegcikane le-coronavirus njalo selibulele abangaba inkulungwane eyodwa lamakhulu edlula amane i-1,423 kwasinda inkulungwane ezedlula eziyisithupha lengxenye i-9,566.
Direct from Washington, the voice of America, be away.
Abaphila ngokuthengisa izithelo lembhida ehlukeneyo kobulawayo baveza ukukhathazeka ngesinqumo esithethwe nguhulumende esokubasusa ekuthengiseleni enzinkini yedolobho ukuze bayethengisela endaweni ezakhethwa ikhansili isebenzelana lohulumende. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
ukuthengisela izilimo ezehlukeneyo edolobheni lakobulawayo ku-Fifth Avenue Market balawe ukuba basuse yonke impahla yabo edolobheni bayosebenzela duzane lalapho abahlala khona osokukhube abantu abaphila ngokuthengisa. Unkosikazi Deborah Mugasa wenhlanganiso yeBulawayo Vendors Traders Association uthi linyathela elibuhlungu leli.
Sizobuhlungu noma nje eze azayendiye siyabona ukuthi bazama ukuklina uBulawayo wabo, but concerning ngempilo zamavenda kubuhlungu kakhulu ngoba sikwazi ukuthi vele baza kuyanga. Lalokho abakukhulumile ukuthi fanele ukuthi sokumele bethathe imalayisensi yama-farmers wathiwa i-procedure yangkhona vele mbone ngathi izaba nzima kakhulu kwamanye ama-old vendors sibili athengisa kudala.
Unkosikazi Mukhasa uqhubeke ethi okudanisayo yikuba umanisipala lohulumende kabazange bathanda ukuzwa ukuthi bona bathini ngalokhu.
Asibizwanga ukuthi sihlale ku-round table sitshelwe ama-pros and cons of ukuthi why sesikhishwa. Yebo, siyananzelela ukuthi kule coronavirus le khona, siyananzelela ukuthi impilo zabantu ziqhakathekile, kodwa futhi ngesinye isandla impilo zabavenda yikho lapha de bethola khona izikolo fees, bethola khona ama-rent.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Nkosi Khona Dibiti uthi isinqumo sikahulumende lekhansili sizanceda, kodwa abaphila ngokuthengisa bazalahlekelwa ngabathengi.
Ngombono wami ngibona ngani uhlelo olulethwa nguhulumende lokuncedisa ama-vendors uku-decentralize i-supply ye-produce kunganceda kakhulu, ngoba besibona umama besuke ezindlini ngama-4 o'clock ekuseni begijimele kwe-market ukuthi beyithola amatamatisi lempida. Ngombono wami ngibona ngani kulalabo kade besebenzela e-town ukuthi uyabusula ama-customer akho awaziyo ukuthi umsiko wakho ungaphi, bengaba le nkinga ngoba kuyasokufana into udinga indawo entsha.
Ukhansila ka-Ward 1 kobulawayo umnumzana Mlandu Ncube uthi njengekhansili benzela ukwenqabela ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 ngoba bengazi ukuba uphela nini.
Bangathengisela duzane lemakhaya abo kuzayenza ukuthi bengabi le ndleko ze-transport, njalo babe duze lezi zakhamizi okumele zithenge. Njalo sizama ukuthi njengoba siphakathi kwemikhuhlane yabo corona asikwazi ukuthi kuphela ukuze si-avoid ukuthi abantu beminyane. Amavenda lawa siwalungisela izindawo ezigabeni ezigabeni. Njalo kasikwazi ukuthi after COVID leyo kuzaba nini, ngoba akulo kwazi ukuthi izaphela nini.
Umqondiso wenhlanganiso wabakulumsebenzi eyeBulawayo Vendors Traders Association umnumzana Michael Ndiweni uthi kuzaphazamisa ibhizimusi yabo.
Inyathelo ye-lockdown basuke edolobheni bayedingisa emalokishini lizaphazamisa kakhulu abantu abesebejayele ukuthengisa edolobheni. Bebesela abantu abathenga kubo abasebajayele besuke indawo yabo lapho kade sebethembele khona, okutsho ukuthi nxa kuthiwa besuswe kuzenza ukuthi kuphambanise imali abazitholayo.
Uhulumende uthethe isinqumo sokuba abaphila ngokuthengisa laba kumele basuke ekusebenzeleni enzikini yedolobho. Abekhansili yakobulawayo labo bahle balaya abaphila ngokuthengisa ukuba bathathe impahla yabo yonke okwensuku ezimbili lamhlanje lakusasa, kungedlula lapho ikhansili izathatha lezo mpahla njengezibi. Ikhansili isikhethile indawo emalokitshini lapho abantu abazathenga bethengisela khona, njalo zonke indawo ebezithengisela abantu izilimo ezehlukeneyo sezizavalwa lalapha umkhuhlane we-COVID-19 ungedlula. Abathengi labathengisayo bazayaziswa ngendawo lapho osokumele bathenge bethengisela khona. Yimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave, 4930-7270 laku 9885 kHz ku short wave. Ekuseni kusukisela ngo-6 kusiya ngo-7. Uthi ke ntambama kusukusela ngo 7 kusiya ngo 9 pm tholakala ku 909 medium wave la ku 4930 6040 la ku 15460 kHz ku short wave.
Amazwi kamphathi ntambo wezemali kwele South Africa umnumzana Tito Mboweni awukuthi kuphela udubo lwe-coronavirus abokuza kabasoze bavunyele ukwenza imisebenzi yezitolo ezincinyane ezithiwa ngamaspaza lama-tuckshop ngesilungu asetshiye izizalwane zeZimbabwe zisenwaya impumulo. Amaspaza la asedolobheni le-Johannesburg iningi lawo ngawezizalwane zeZimbabwe. Sixoxe lomgcini sihlalo enhlanganiso elwela ilungelo labokuza kwele South Africa e-Africa Diaspora Forum umnumzana Vusumuzi Sibanda.
Ngokubona kwethu sibona ingathi lomthetho lo ufuna kubekwa nguhulumeni kasiubone ukuthi uzowanelisa ukuthi usebenze ngoba abantu bokuza kabanikezwa nemali yokuqala ibhizinisi baziqalela bengenalutho basebenze kuze kube sebusuku bavuke ekuseni kakhulu okungeke kwaneliswe ngumuntu nje ongazimiselanga ukwenza lokho. Kungakho sithi kunolwazi olukhulu oluningi oludingakala lawo ekuzwisiseni inhlobo yebhizinisi esikhuluma ngalo elamaspaza shops. Uhulumeni akakuzwisisi lokho, kanti sesakhuluma naye ngonyaka ophelile phambilini ukuthi azwisise ukuthi ikhono lokuthi umuntu abe nebhizinisi elincane elifana namaspaza shop lisuka kulokho esikubiza nge-after sales service kumbe i-late hour service okuzokwenza ukuthi abantu bangayi egaraji nasespa ngoba njengamanje amamolo asetholakala ku wonke amalokishi. Ngakho ma abantu bamaspaza bangafuna ukuthi bathengise ngesikhathi esifanayo nelase seyitolo ezinkulu abantu bazogcina beyiyela eyitolo ezinkulu bangayi kubo. Yilokho ukukhulumela ukuthi akuzwisise ukuthi lemithetho afuna ukuyibeka ayimemezeleyo ukuthi iphumelele aqala ukubeke ukumenyezelwa lemithetho.
Ngokubona kwakho izaphumelela yini imigoqo le nxa sikhangela ukubana iningi laba dabuka khona ngapho eSouth Africa bakhanya bengani kabafuni ukwenza imisebenzi yona le okuthiwa isizenziwa yibo.
Sikubona ukuthi izophumela njengoba bese ngishilo nje ngoba kudinga ukuthi abantu bazimisele ukuthi baqalele amabhizinisi kumpa abantu bazimisele ukusebenza izikhathi lezi ezingajwayelekile ngoba lokhu ngokubizwa ngesilungu extraordinary hours kumbe izikhathi ezingajwayelekanga ukuthi abantu bazisebenze. Kasikubona ukuthi izizalwane zalapha ekhaya zingakuthanda lokho ngoba kuzosho nokuthi umuntu usebenza ngama-weekend aphinde athole off phakathi kweviki alale phakathi nosuku okuyimisebenzi nje ethathwa ngabantu bokuza. Kanti njalo nale yamabhizinisi ulwazi lolo nekhono elidingakalayo eliphethwe ngabantu bokuza nokuzimisela kwabo kasibona ukuthi lizotholakala lapha ekhaya. Bese kusithi indaba yasemthethweni lolu daba sesike sakhuluma ngalo masibheka ukuguqula kwemithetho yabantu bokuza esikubiza nge-Refugees Act eqale makuqala lonyaka ukuthi le mithetho khona lapha ehambe inqabele khona abantu bokuza ukuthi benze imisebenzi ethile. Uhulumeni aphinde athembise ukuthi uzobaholela imali labo bantu. Kasikubona ukuthi uhulumeni uzaba nayo leyo mali esikhwameni sakhe ukuthi anelise ukukhona abantu bokuza. Kungakho sithi kuzoyehluleka okwesibili futhi sizoyisa enkantolo enkulu le ndaba.
Umnumzana Vusumuzi Sibanda umgcini sihlalo wenhlanganiso elwela ilungelo labo kuza kwele South Africa eye Africa Diaspora Forum ubekhuluma le Studio 7 ecingweni ekhona le kwele South Africa. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America ese Washington. Live Talk lamhlanje siqhubeka sikhangela ukusabalala kwegcikwane le-coronavirus emhlabeni jikelele kodwa likhumbule zihlobo ngenxa yodubo lwe-coronavirus asenelisi ukulinxusa ukuthi lingene kulolu hlelo ngocingo. Udubo lwegcikwane le-COVID-19 luqhamuke eZimbabwe abantu bengalindele kwathathwa amanyathelo asebangele umonakalo omkhulu ngoba iningi lihle lalahlekelwa imisebenzi osokudale olunye njalo udubo lokuhlukumezeka lemikhuhlane yengqondo ebantwini abaningi. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Iningi labantu liyazibuza ukuba ikusasa ibabekeleni ngoba bengasela themba ngenxa yenguquko ephange yabakhona ebuye legciwane le-coronavirus. uZulu uveza ukukhathazeka ngomumo okhona elizweni kanye lomhlaba wonke jikelele ngoba iningi lisengozini yokuphelelwa imisebenzi langendlela yokuziphilisa. Umnumzana Xolani Songo isakhamuzi sakobulawayo ngomunye wabaphila ngokuthengisa.
Hey, angisakwazi sokunzima isitesayo, angisakwazi ngenzeni. Yabe sithembe ukuthi ema-free market sithengise, amanye emarketheni akuthengiseki, imali siyithola ethawuni, sitheulala lucabanga ukuthi imali ayithola ngaphi. Hey, kunzima. Hhayi, asakwazi sibuhlungu yazi ukuphele ukuthi uzuyenzeni. Hhayi, kunzima.
Umqondisi wenhlanganiso ye-Richard Bites Trust, umnumzana Mthandazo Ndlovu, uthi igciwane le-corona lilethe ukuhlukumezeka ebantwini abaningi.
I-COVID-19 ibuye abantu bengayinakaneleli, kungakho kwenzakala kwayo nje isuke yaletha obudlwangudlwangu empilweni zabantu abaningi abathiya sebedidekile ngokubana kathi vele ikusasa iyokuba njani. Silabo laba abaphila ngokuthengisa, silabo laba abaphila ngama-cross-border, and nxa sokube nje ngesikhathi esinje umuntu sezibuza ukubana kuyini okulandelayo ngami. So ye, isikhathi lesi siletha sekulokudideka kakhulu engqondweni zabantu abaningi. Kudingakala sibili ukubana abantu bencediswe ngama-psychosocial support in terms of ukuthi kathi vele bangathini ukubana bengadideki kakhulu ngomumo nalo.
Unkosikazi Caroline Lea ongumongikazi kobulawayo upha izibonakaliso zomuntu odidekileyo engqondweni.
Umuntu uyaguqula izenzo zakhe. Umuntu wade thanda ukuhleka uzathola ukuthi uyaphangisa ukucaphuka. Abanye abazi-isolate, but umuntu wankhona uyaqalisa ukukhuluma kakhulu. Siyabona umuntu osihlalize njalo ekhala ngokugula ikhanda umzimba wonke. Omunye njalo uyakhuluma ukuthi ubuthongo kabo buye. Omunye usazikhangelele phansi njalo angenele ngomcabango wokuthi ngabe uyazibulala. Omunye njalo uhlabe ngomuntu ololaka kumuli yakhe nxa kuyikuthi uyathola imali omunye ayidlalise ukuthenga imidakamizwa lotshwala ezama ukucitha imicabango. Amanye esibili ugcina esegula esele mkhuhlane njengabo BP, mkhuhlane yenhliziyo. I-stress idalela okunye okugula sibili okugcina kubulala umuntu.
Udokotela Mthabisi Bhebhe ukhuluma ngendlela ezingenza odidekileyo angaze wacabanga kakhulu.
Iningi selilakho ukuba ligcine selisiba lemkhuhlane yengqondo okuthiwa ama-mental health related illnesses. Ngakho ke abantu bengazinceda njani besezindlini? Okokuqala, ungatshoni endlini uhlezi kumbe ulele embhedini, kuyakwenza ucabange kakhulu. Vuka uyenze something. Okwesibili, kumele u-exercise, uqinise umzimba wakho. Okwesithathu, khuluma labanye, khuluma nezihlobo zakho, ufonele abanye, ungacabangi uwedwa. Okwesine, nxa ungabona usuthwele nzima kakhulu, fonela abempilakahle, fonela odokotela, bakhona abayelapha imikhuhlane yengqondo.
Udokotela wengqondo unkosikazi Nombulelo Kroko uthi abantu bengaze balahla ithemba lanxa kukhanya kulufifi phambili.
Isikhathi lesi esinzima kangaka ese-COVID-19 kuqakathekile ukuthi abantu bahlale ngekhaya. Kulokuthi uhlale ucabanga ngemali ukuthi uzaphila njani kusasa kumbe uzadlani, kungcono ukuthi yenza imisebenzi endlini, hlala lemoli yakho, xoxanini, yazanani ngcono. Thatha isikhathi ube lomkakho, thatha isikhathi ube labantu bakho, lidlala amagame. I-COVID-19 asozihlala ikhona. So uqakathekile kakhulu ukuthi siqakathekise impilo yethu yakusasa kulokukhala kakhulu ngokuthi kodwa ngihambe phandle, othi ngiyedinga imali, othi ngenza lokhu lalokuya.
Abogatsha lwezempilakahle batshele umhlangano lentathelo izindaba ngeviki edlulileyo enkundleni yebulenjini ukuthi uhulumende okwamanje uphakathi komsebenzi wokulwisana lokuvimba ukuthelelwana kwe-COVID-19, kodwa ngasikhathi sinye ulezinye inhlelo zokusebenzelana lezinye inhlanganiso ezizimeleyo ezilengcwethi ezingaphathisa abayabe sebewelwe ludubo lwemikhuhlane yengqondo ngenxa yokuhlala ngekhaya ngalesi sikhathi se-lockdown. Ingcwethi zezempilakahle zicebisa uZulu ukuba axoxisane labanye njengendlela yokwehlisa ukudideka engqondweni, njalo uma umuntu esethe wazizwa engesenelisi esesindwa yimpilo, uxwayiswa ukuba adinge odokotela abangamncedisa, ngoba ukuhlukumezeka kwengqondo kulakho ukugcina kudala eminye imikhuhlane enjengeyenhliziyo. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
AbeZimbabwe abasala kwele Botswana ngesikhathi lizwe lelo lisungula uhlelo lokuvalela abantu ukuhamba-hamba olwe lockdown, bathi sebeqale ukubhekana lodubo lwendlala. Ezinye izalane zeZimbabwe zaphanga zacela ukuphindela emuva zisesaba indlala. Intatheli izindaba iStudio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekhona le eGaborone kwele Botswana.
UMangoyi useqala ukulala eziko kwabanye abeZimbabwe leBotswana ngesikhathi ilizwe elingumakhelwane lokuhlelo lwe-lockdown. Uhlelo lwe-lockdown lutho iningi eleZimbabwe liphila ukubamba-bamba imisebenzi yezandla, alisatholi okokuziphilisa. Esinye isizalwane seZimbabwe unkosikazi Zodwa Ncube uthi sebuqalile ubunzima ngoba isilinganiso sokudla kwakhe sesiqala ukwehla.
Kunzima, sibili kuzakuba nzima ukuthi imali uyayithatha ngaphi. Njengoba likwazi ukuthi sivela elizweni elitshisayo umuntu wenkosi, ukuthi lo wakukhona okwakusebenzele vele kwakuvele kukuncinyane, wathatha khonokho kudlanya nokulinganeleyo ukuthi ngasithi kumbeni ya ingxenye kuyakuthi kusiya future umuntu kuphutshela. Manje Mangoyi sibili useseceleni kwezifo sendlulezi lufuku sibili.
Abakade befisa ukuphindela ekhaya baphiwa ithuba emavikini edluleyo, iningi likhala ngokuthi lingabulwa yindlala uma lingahlala kwele Botswana ngesikhathi se-lockdown. Uncube uthi akuzange uqume umqondo wakhe ukuthi aphindele ekhaya ngoba ekade cabanga ukuthi isimo sizaphanga sidlule.
Ingqondo yokuphindela sikangangitshe ngibe la, ngoba ukuphindela emuva vele uyabo ukhangelele ukuthi lalapho engiya khona kunjani, lokuthi ngizathi ngiphenduka ngithole isimo senjani. Ngangihleli ngisela ngenje ukuthi ngizabe ngilokhu ngihlezi kuphela ukuthi ingxenye emzukwana kuvuleka umuntu ekwanisa ukuthi khonokho ehambe ethanyela emagumeni abantu, njengoba vele ngikwenza ukuhamba ngithanyela emagumeni abantu ngitholele labantwana ukudla.
Ngesikhathi uhulumende weBotswana ekhangele ukuphathisa izalwane zakhe kuqala ngokudla, abanye abeZimbabwe sebebone ungcono ukuthi bancedise abanye babo ngokudla. Inhlanganiso ebona ukulondolozwa kwamasiko esibanye Cultural Society elamalunga abadabuka eZimbabwe ithi sibone ungcono ukuthi iphathise labo abangabe ibhekane lobunzima. Ilunga lesibanye uMnumzana Mthokozi Simpofu uthi bakubone ukuqakathekile ukuthi bathathe leli nyathelo.
Siyinhlanganiso yabantu besintwini kwele Botswana osibanye. Yes, sile project enkulu kakhulu eyokuthi sibone ukuthi lati siyafaka isandla kulabo abaswelayo. Singusibanye siyinhlanganiso. Icebo lethu libhese ekutheni sile mali esiziqoqayo esiziqoqa kumalunga ethu awesibanye khonapha abanelisayo. Imali lezo zizasiza labo abaswelayo.
Umpofu uthi amalunga esibanye azaphathisa ngendlela ezitheneyo ukubona ukuthi abanye babo ababulawa yindlala.
Siphinde sibe lokudla esizabe sikuqoqa sikuthatha ebantwini bethu abalokudla okuningi, lakho sikudlulisele kulabo abanjani abaswelayo. Sihlabile umkhosi kumalunga ethu abanelisayo ukuthi beze basize. Sesine list futhi eyalawo ama-families aseswela ukudla khonapha kwele Botswana bengabe eZimbabwe. Esizathi emalangeni sibone ukuthi sidisputa njani khonokho siyabe sesikutholile.
Uhulumende weBotswana wakhalela ukwengeza amalanga e-lockdown wona okumele aphele ngolwesine. UMongameli Mkhwetsi Masisi ukhalela ukwethula umbiko wakhe oqakathekileyo ngesimo selizweni okwamanje namhlanje ntambama. NguMartin Ngwenya wendaba zeStudio 7 ngeSaburon kwele Botswana.
Abenhlanganiso ebona ngezomdlalo wenguqu elizweni abeZimbabwe Football Association bathi imali abazayithola ivela enhlanganisweni yeFIFA imali abavele behlezi beyithola ngaphansi kohlelo lweForward program. Ngakho ke ayisiyo abangayisebenzisa ukuphathisa amaqembu enguqu ngesikhathi imidlalo imiswe ngenxa yokumemetheka komkhuhlane weCOVID-19. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njandi usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Inhlanganiso ebona ngokuqhutshwa komdlalo wenguqu emhlabeni jikelele yeFIFA ensukwini ezedluleyo yethule imbiko othi izakupha inhlanganiso ezibona ngokuqhutshwa komdlalo wenguqu emazweni atshiyeneyo inkulungwane ezingamakhulu amahlanu zamadola aseMelika. Ngemva kokuphuma kwalombiko wabeFIFA, bakhona abakade sebesithi imali kumele iphathise abaphatheki kwezomdlalo wenguqu njengoba imidlalo imisiwe kulezi nsuku ngenxa yomkhuhlane weCOVID-19. Isikhulumeli senhlanganiso ebona ngokuqhutshwa komdlalo wenguqu kweleZimbabwe yeZifa uXolisani Gwesela uchasise ukuba imali abazayithola emalangeni yayilani lo mkhuhlane weCOVID-19.
Imali leyi ekhulunywe yiFIFA uzayithola yimali esivele siyithola kwesithi ngesilungu yiForward program. Zizimali ezinceda ama-member associations esiyazawuzula ukuthi kuleyinye abayithi yi-relief program leyo ezanceda amazwe alinyazwe kakhulu yi-corona. Ngakho sesibhalele bonke esibathi ngesilungu ngama-members ethu ukuthi basitshele ukuthi kuyini kanye udubo abahlangane lalo ukuze sibancedise ngemali lezo ezivela ku-relief fund.
Umnikazi weqembu le-Ajax Hotspurs elidlala kusigaba se-Southern Region Division 1 uSiphambaniso Dube uthi sebeke bacelwa ukuba batshele inkokheli yeZifa ukuba bathinteke kangakanani ukumiswa kwemidlalo elizweni njalo balinde ukuba babone ukuba sizobani abazaluthola.
Uncedo lweZifa silukhangelele kakhulu sibili ngenxa yokuthi iCOVID-19 le iyenze izinto zabanzima bese siqalile ukulungiselela i-2020 soccer season. So nxa iFIFA isikhangela ukuthi ithi bail out, that's ukukhangelela ukuthi isiphathise kakhulu ngoba vele nxa sesibuyela kufana lokuthi sizaqala katsha ukuprepare for i-2020 season.
Intatheli zindaba ezemidlalo uNeshim Kokwarira uthi yena kuza kuba nzima ukuba abaphatheke emdlalweni wenguqu baphathise bonke ngoba isimo ababhekane laso sehlukene kakhulu.
Kodwa ungathi ungananzelela wonke umuntu afethwe yi-coronavirus, umuntu ozakhethwa ukuthi enikwe ngubani, kuncitshwa ubani, nguyiphi player kuzothiwa imali yakhona izahamba kuye. Ngokubona kwami imali imele ifakwe ku-development yebhora, sikhangele ukuthi ihamba ku-development yebhora kulokuthi imali leyi inikezwe ama-players azayidla, ingasoze iphathise ku-development yenguqu yeZimbabwe.
Amaqembu adlala kusigaba saphezulu ese-Premier Soccer League lamanye adlala kusigaba sika-Division 1 yiwo asenkingeni kakhulu ngoba wona iholisa abadlali kanye lezisebenzi zawo, ikanti iningi lamaqembu adlala kusigaba ezingaphansi kawaholisi abadlali. Iningi lamaqembu adlala kusigaba se-PSL athola imali yokuholisa abadlali emalini yabe ibhadalwe izibukeni. Inhlelo zemidlalo kweleZimbabwe zimiswe ngesikhathi kusethulwa umlayo wokuba abantu behlale ezindlini okwamaviki amathathu ekupheleni kwenyanga kaMpimbitho. Lesi sikhathi siphinde sangezelelwa ngamaviki amabili ngoba inani labantu asebetholakale belegciwane le-corona lilokhu lisanda elizweni. Ngiyimele iStudio 7 ngokuBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave, 4930 7270, laku 9885 kilohertz ku short wave. Ekuseni kusukusela ngo-6 kusiya ngo-7, kuthi ke ntambama kusukusela ngo-7 kusiya ngo-9 PM. Sitholakala ku 909 medium wave, laku 4930 6040, laku 15460 kilohertz ku short wave.
Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje othi sikhangele ebesilazo. Ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba abantu asebesinde emkhuhlaneni we-coronavirus eZimbabwe sebebahlanu. Abaphila ngokuthengisa izithelo lembhida ehlukeneyo koBulawayo baveza ukukhathazeka ngesinqumo esithethwe nguhulumende sokubasusa ekuthengiseleni enzikini yedolobho. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Lingakhohlwa ukuthi nxa lingalalelanga lolu hlelo liyakwanisa ukuluzwa njalo ebulenjini be-internet ku-www.voandebele.com. facebook.com. Waluvalelisayo nguChris Gande Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.